Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami nitate leli tuba ngibonge utano noka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 6 enhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, oyililunga leMDC team Mnumzana Dube Munkombwe usesuke kuleli bandla waya kwele ZANU PF lapho emukelwe iziphathamandla zebandla leli. Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ithi iphakathi kohlelo lokulungisela abeZimbabwe abahlala khona le amaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni.
Kulabantu abasebenza emakhitshini kumbe emayadini abasuka emazweni esadala, abantu laba vele angeke ubaxoxe ngoba ama-South Africans wona izalwane ze-South Africa abahola ama-R50,000 a month kabanelisi ukuthi baholise isisebenzi sabo i-minimum wage.
Lanxa ukuvulwa kwendawo yokugada izimoto egodini kwemukelwe ngabanye, kule mibuzo ethi kanti vele imoro yona izakhiwa na. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilunga le MDC team Mnumzana Dube Munkombwe usechiye ibandla eliphikisayo waya kwele ZANU PF lapho emukelwe iziphathamandla zebandla elibusayo izolo ezigoqela omnumzana Mike Bima lo Obethe Mpofu. Bemukelwe njalo ngumnumzana Blessing Chebundo, umkhokheli wogatsha olubona ngabavela kwamanye amabandla abangena kuZANU PF olubizwa ngokuthi yikumusha Home Ekhaya Program elomsekeli wakhe unkosazana Memories Banda. Umnumzana Munkombwe oleminyaka engamachumi amane lanhlanu 45 uthi ungomunye wababumba ibandla leMDC ngomnyaka ka-1999 njalo wake waba ngumgcinihlalo weBinga Rural District Council wasephatha ezinye izikhundla zobukhokheli kugatsha lwabatsha eBinga koBulawayo leMathabeleland North. Kungxoxo ayiqhubelo sithandekile emhlanga weStudio 7, umnumzana Munkombwe uchasise izizathu zenyathelo alithetheyo.
Angawona eZimbabwe kulesekelo sombuso esikutshela ukuthi umele ujoyine ihlanganiso oyifunayo, ingaba yichurchi, ingaba yi-organization, ingaba yi-political party. So lapha sengi-excite ilungelo lami esele ku-constitution yeZimbabwe.
Kodwa siyabona ukuthi ubukubandla eliphikisayo ele-MDC lamanye nje ama-factions iziqa zawo, kuyini osokutshintshile njengoba belichothoza ibandla leZANU PF?
Wake wabona umntana divorce umfazi wakhe ngesizathu, kodwa ke linyilango zathiwa sekuphilele kumfazi wakhe ukuthi hawu uzibani nonazibani sebaphendukela njalo. Kuliqiniso ukuthi benkotozi iZANU PF yend there, but abantwana kwenzeka babona ilangeli lodwa. So nami njengomuntu weZimbabwe sengikubonile ngaphansi kombuso kababa uMnangagwa ukuthi hhayi, nami kulokunye engikubukayo ukungasho necessary ukuthi ngukhulume ngokumedia, but njengomuntu eZimbabweni amamuhepa ukuthi leadership yendiphele.
Kodwa ungasinika-ke izizathu ezokuthi kuyini okubonayo kukuhle kubandla leZANU PF?
Umbuzo wakho unzima ngani? Umbuzo kuyabala ukuthi ngithi wena indaba wathatha uzibani umfazi othize, ngoba kulengwethi kuMDC I still have friends. Ukutshiya ibandla ambona kungaba ukuthi kuba necessary ukuthi ngikhulume kakhulu ukuthi wenze soso. Mina what I'm saying ukuthi sekunesikhathi eside ku-opposition from student politics, I'm now more than 20 something years in opposition, and in my age I'm now 45 years. So akulanto engiyi-achivileyo ku-opposition politics, ngiyaphikisa nje ubakhona inkoti So ngibona ukuthi hayi ngeminyaka yami le 15-20 years ngokuthanda kukaNkulunkulu kube kunye oyikufisa ukuthi ngikwenze ngiku-government ngono ngihambe phansi ngombuso kababa uMnankagwa ngiyosebenza nabantu bakithi abantu bebhinga abantu besitongeni abantu bezimbabwe ama-opposition yezimbabwe uyavumelana lami ukuthi sekunzima ukuthi ulandele i-opposition abantu ziyanolonga follow i-opposition sebelandela abantu manje thina abanye asikwanisi ukulandela abantu silandele i-politics
siyabona ukuthi abanye bayalisola ibandla le-ZANU-P F bathi liyehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe liyephula ilungelo loluntu uthini ngalokho
ukuthi abantu batsho njalo but ungakhayela ubabo uMnankagwa ukuthi uthini wena uthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo nyikho enobakhona abantu bayo so asincedisaneneni ubaba uMnankagwa lapha khona simncedisenane lapho esisifa ku-opposition sifake khonokho amandla ethu esilawo from opposition sekwenzelayo ubaba uMnankagwa phansi kwakhe sibone ukuthi ngoba ukuphikisa uphandle kwegedi
sikubonile njalo emifanekisweni uxoxa lesiphathamandla sebandla leZANU-P F umnumzana Obert Mpofu kuyini elikwenzileyo njalo ulesikhundla yini uzakwenzani usuka lapha
namhla ibindaba yokuthi it's a welcome kuZANU njengoba Obert Mpofu unguye usecretary general weZANU ukuthi ngilesikhundla kuZANU ibe constitution ekhuluma ukuthi umuntu kumele abe re-5 years eyimemba
lo ke ngumnumzana Dube Munkombwe wayelilunga lebandla leZANU-P F ose wayelilunga lebandla leMDCT osekuZANU-P F ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa eZimbabwean Community in South Africa ithi iphakathi kohlelo lokulungiselela abeZimbabwe abahlala kwele South Africa amaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni. Linhlanganiso ithi leli nyathelo liza ngemva kokuba uhulumende wele South Africa eyazise ukuba uhulumende walelo lizwe ufuna ukuguqula imithetho yemisebenzi yabo kuza okuzadinga ukuba abantu baphe imbono yabo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena ukuze sizwe ngohlelo lwabo.
Kulezizalwane zeZimbabwe ezisebenza emayadini kumbe emakitchen lapha eSouth Africa ezingelancwadi ezisemthethweni zokuthi zihlale lapho. Izizalwane lezi ziqhatshwa kakhulu yilabo esibabiza sithi middle class, abantu abamnyama abeSouth Africa namakhiwa, bese behlala ezindlini zabo kumbe emsebenzini abalazwe ezinye indawo zokuhlala, bese beholiswa futhi imali encane engayisiyo eyavunyelwanwayo ukuthi uholiswe izisebenzi, ngoba imali eholiswe izisebenzi khathesi R27 an hour. Yikho-ke thina sithi nxa umqhatshi lesisebenzi bevumelene ukuthi uzahlala emsebenzini akasoze abe le mali yokugadisa emsebenzini, kasoze le mali ye-rent nxa emholisa imali engaphansi kwalokho kwavunyelwana ngakho yiparlamente ye-South Africa, sicabanga ukuthi into enhle okumele yenziwe ukuthi lowo muntu osebenzayo kumele-ke aphiwe amaphepha asemthethweni, ngoba abanye bayehluleka ukuthi bavakatshele izihlobo ngoba besesatshiswa ukuthi bazabotshwa badiport. So yikho lokho esikuphakamisayo thini ukuthi sile zisebenzi kakhulu ezingomama ezisebenza emakhitshini ezingelamaphepha, kwesinye isikhathi bagcine ngoba bengelamaphepha bengasabi lawo ama-off days, ngoba umuntu vele uhlala emsebenzini nangelanga nxa kuthiwa umuntu lo u-off kuyathiwa avuke ekuseni aqala athanyethanyele endlini abesetshayisa ngabo-10 nxa ezavakatsha kumele kutshaya u-6 wantambama esekhona futhi emsebenzini.
Manje kahle kahle kuyini elikwenzayo kathesi, njalo abalaleli kuyini abamele babekwazi abakusimo sona leso?
esikwenzayo khathesi thina sibhalile sahambisa lathi lapho twesihambise khona umnyango wezangaphakathi engathi lwasenzile i-Department of Home Affairs njengoba bezama ukuthi batshintshe baguqule imithetho ekhona lathi-ke sifakile umbono wethu ukuthi thina sibona ukuthi lokho kungasebenza ngale ndlela ngoba eqinisweni ngasikhangela iphepha elayelaphuma ngo-2017 okuthiwa i-White Paper on International Migration iphepha lelo lananzelela ukuthi kulabantu abasebenza emakitchen kumbe emayadini abasuka emazweni esadala abantu laba vele angeke ubaxoxe ngoba ama-South Africans wona izalwa ze-South Africa kumbe ngabantu abamnyama bengamakhiwa abahola ama-R50,000 a month kabanelisi ukuthi baholise isisebenzi sabo i-minimum wage ngendaba zokuthi bayabhadala izikwelede zezindlu bayabhadala izikwelede zemota balabantwana babafundisayo bayathenga ukudla endlini kanti lokunye futhi abanakho okudinga imali bese besala le mali isikhathi esiningi ngama-R3,000, R2,500, R3,000 bese bethi yona yiyo imali abayiholela umuntu obasebenzelayo kanti khona kumelthi nga umuntu lo khathesi uhola imali engaphezu kuka-R5,000 yikho sisithi thina ukukompensate ukungabaniki imali ephelele okwavunyelwana ngayo ngohulumende njengoba sinanzelela ukuthi sekukhitshwe imali yerenti yesisebenzi ngoba sihlala emsebenzini sokukhitshwe imali yokugada ngoba vele umsebenzi uhlala emsebenzini kodwa-ke akalungiselwe amaphepha okuthi ahlale emthethweni kulele
Lo-ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni subisela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America
lanxa ukuvulwa kwendawo yokugada izimota egodini kwemukelwe ngabanye kule mibuzo ethi kanti vele imoli yona izakhiwa na kulindawo kobulawayo Lindawo ivulelwe izimota ezithwala uZulu izolo lanxa kuthiwa izavulwa ngokusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunsukwana ezilandelayo. Lindawo ithe iqala ukwakhiwa kwathiwa izakuba lezitolo imall kuminyaka edluleyo efika yona phose isithoba minwembili. Kodwa okwakathesi kwakhiwe indawo zokuthengisela impahla ejiyeneyo lalapho kulezimota zokuthwala uZulu kuphela. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sinanzele ukuthi egodini laphana kwakusakhiwa khona imall esasiyelwe ukuza kuba lama-shops kubuye kube le-terminus enhle kube lezinto ezinengi ezenzakalayo kube lama-vendor space lawana aphucukileyo aphakemeyo ebesiwalindele phose kweminyaka esishiyagalombili 8 years walesi sikhathi kodwa-ke namhlanje sinanzele ukuthi hhayi izimota zikhayisa ukubana zingene laphana khona egodini kodwa-ke ekungeneni kwazo sinanzele ukuthi akusayimall esasiyitshele kwalesi sikhathi sokuvuke kuphela kwaba esingathina i-rank i-terminus yokuba nimjova ingene isebenzele khonapha sananze yafuthi kwakhona futhi ama-base ama-vendors afakiwe la akhona phana but ekuqinisweni ukubana kuhle nje ngoba sibona ungathi i-congestion le ebisihlukumeza ihlupha abantu izimota zithwale endaweni ezirong nxa abantu bengalandela imithetho kakhulu bona abemthova lalaba abahamba imota ezingane imishikashika labo bengabi khona ukubana bagange beqhubethu abantu endaweni ezirong sibona ungathi hhayi i-congestion izakwehla ehla ngoba imoto sezithwala abantu laphana ikwese kunanzeleleyo kodwa kukhona ukuthi hayi ibus terminus lendawo ama vendors asoze sithi thina laphana kusayimoto asiyo liyane sasikhangelele kodwa ke khona okwenzakeleyo engxenye singathina yokusungula kwento esikhalibana iyenzakale ngendlela eyiyo
khona kuyathembisa na ukuthi kuzakhiwa imall njengokutsho kwabo
ngumbuzo onzima umuntu abantu bawuphendulele okwalesi sikhathi ngoba siyananzela ukuthi futhi besibala leZimbabwe ukuthi sibala ama projects amahle esiwafaka ephepheni kodwa ngaso ufayelela ama projects afakwe abe implemented ukuthi alubanzi so ke ungananzela ukuthi khona okusokwakhiwe kathes engxenye uzananzela sokungadonsa futhi isikhathi eside ubona ungathi sokuqondile kunjalo ngoba kuyindlela ukuthi engxenye abantu sebayaqalisa ukuthi bangakhulumi kakhulu abantu bebethinga besayivula igodini abantu bagcobana ngalezi moto moto zigcoba abantu etown awuhambeki engxenye nga umsindo usuyehlile phose kungakhanya ungathi engxenye so kodwa abantu nxa abane ngabe khuluma bathi hayi bayibona sibili ibus terminus kombi imthobo evuliweyo kodwa eqinisweni bathi bona isikade lokukhangelela abantu bacacile kulokho so ke sile ngozi yokuthi ungakhayelana lamabhey ayenziweyo khona nxa ungena egotini ngale kwakhona uzathola ufaka amazinge sale ndawo vele zingalungiswanga ezinye sibili ezikhanye mbone kwezindawo kulotshana okutshengisa ukuthi hayi umsebenzi mningi okufanele wenziwe kuleyana indawo so ke kunzima usingathina kambe nxa kwathatha 8 years ukuthi kwakhiwe lokhwana esikubonayo kuyibus rank lamabheys lawana angakeneli angakafike enambeni yakhona kunzima ukuthi nxa uzihambela nje ukuthi hayi ubona ngathi leyo mall iza kwakhiwa kunzima lokho ngoba indlela isiqhuba abahamba ngaso kumbe isibanga abahamba ngaso ngabe sakha hayi asitshengisa ukuthi imall silabalayo masiyanxa singabalayo kungasithathela iminyaka eminingi engxe yabanye bethu laleyo mall ngenzayo singayibona engxe ingabonwa ngabazukulu bethu thina siyabe sesidlulile emhlabeni ngoba hayi sibona ngathi isiqhuba abahamba ngaso isiqhuba sonwabo esenza siphose singathembi ukuthi kambe imall izaba khona ngoba labantu abaningi ayisikho kade bekukhangelele kodwa bathi hayi engxe nje basokuqalisile phose sokungcono khona ukuthi at least abujobe isiphumile ngale drobheni yangena khona phana eminye isenza ukuthi engxe edrobheni kuhambeke
Umnumzana Ambrose Asibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Alo studio linjani masakazi baka studio 7 ngiyajabula ngenews elizibala elizibalala kahle ngathi siphuma njengoba ziyimina ngikhala ngalo baba usengezo chabanga uyabona ukuthi udlisile sebuleli lizwe chabanga ukuthi usengezo chabanga usethengisile lizwe selithengisile ulithengisile liphelile akusela futhi trip C eka sengezo chabanga ukuthi yaphinde ibe khona seyithengisile sephelele la uzombona sekuzana sekhulumela izano kumbe sekhulumela sekhulumela yipi kodwa ithengisile lizwe usengezo chabangu yokuthi nje angazi ukuthi nje utalubani uyavakatsha nje usengezo chabangu noma ehamba emathebeleni eyibona abantu egijime bemgijimise lwaso muntu lo kaso muntu ayiqala mbingelele umama kumampala uviolet impala ozalwe embembezi uyozalwa kumpala umntwana msuseni mbingelele labafowethu abaseSouth Africa mbingelele labafowethu abaseJohannesburg ngikhonelias Ndlovu ngidlale verse 26 noNdlovu verse 26
Studio 7 ngibingelele ku Studio 7 ya wona uchabangu lo lokhaliphani phugeni wakhe lo hayi lento kade beyifuna hayi siphumelele impela izano ke silempande ezivula leze bilazo ngoba ushamisa wayevele esemshake wayeshekisile izano vele wayeseyifuna ukuyiquma impela nyanya ayiqede uchamisa nampo khaliphani phugeni beyivusa labo sengezo chabangu bevusa izano vele ibisizifele nje hayi sengezo chabangu hayi liyayimotsha iZimbabwe ihluphekisa abantwana baseZimbabwe sengezo hayi liyayimotsha iZimbabwe shem and lokade likufuna selikutholile ke izanu ke silamandla amakhulu hayi sahlupheka ke eZimbabwe bakithi hayi sizohlupheka zizana zeZimbabwe hayi iyajabula izanu ayijabule impela izanu ngoba iyasho isiwinile kambe izincintisela ihamba yodwa kambe izitshayela ihlombe izanu hayi kuzophelelaphi lokho kwezanu kodwa kuko kungapheliyo kuzophela yonke le mihlolo yonke le siyibonayo eZimbabwe
ihlalibonani basekazi bakathi Joseph 7 ngalinjani lonke hayi mina ngiyaphila ngicela basakazwe ka studio 7 ke libali audio yami like efika kuChabangu bo hayi uChabangu sekusobala ukubana li client lezani PF isiporori sezani PF akelinjili ukubana uChabangu wakhipha ama council wonke lama MP eParliament ethi kavotelwanga ngabahlali asibo bafunwa ngabahlali bafaka ngichamisa ngentando yakhe yini manje kathesi abahlali bengasukumanga ngobuningi babo bayavotela ama council abawafunayo yikho abantu akufanele bezivuze khona ukuthi behle bebona uChabangu lo isiporori sezani PF ende futhi uChabangu ubekwazi ukuthi lanxa usemzini wakho uhlezi emzini wakho labantu abakho bathi baba kuwe bekubhekile awusela muntu vele olothando lawe uChabangu noma uhamba ngapi noma usiye toilet ngabona le toilet le uhlezi kiyo ayilathando lawe ngento oyenzile emathebelini
mbingelele kubasakazi labo bonke abamameli be studio 7 igama lami nguPatson Sibanda wasendayini yasemguza ngiphawula ngodaba legugurawunde lo olusemlonini wabantu olusematheni indaba yegugurawunde le iyahlupha kakhulu and isazohlupha ngoba into esiyifunayo thina umqali walolu daba owalenzayo olecala luyadingisiswa luyathonisiswa kodwa indaba ithi uma kwenza lokho luthoniswa kanjani uma kwenza engazakali ludingisiswa kanjani uma kwenza engavumi ukuthi ime engakwenza kumele kutholakale uma kwenza lokho sibe sesibona ukuthi siluphetha kanjani uyaboshwa uyenziwani uma kwenza lokho ngoba sahlukunyezwa kakhulu endabeni yasegugurawundi sahlukunyezwa enye indlela esimanga lapha into ekhona uyazama ukuhlanganisa le emadebeni lemashonaleni ezama ukuthi ehlanzi angeke uhlangani lokho ngamazwe amabili la waye bengasiniki imadebelilendi yethu umthwakazi sizame ukuthi siziphathe lathi sifone ukuthi siqhubeka kanjani ngempilo ngoba uzama ukuhlanganisa into ezimbili ezingeke zizapha zahlangana
Studio 7 njani bantu bakithi okhulumayo nguHedrick Nyathi weZimbabwe's Protest for Change hawu bakithi kwaze kwaba buhlungu bakithi kodwa Chabangu mfowethu lapho khona ucupha isitshwalo uyasutha usihlukumeze kangako wafaka izano emathubeni okuthi ithole 2/3 majority hayi kulungile kodwa mina ngithi singamaZimbabweans lana like liphakameni lilwela inkululeko yenu asikeni singeneni emgwaqweni badala akusekho okunye la angcono besibulale laba bantu kahle vele sowumele lapha siphakameni singeneni emgwaqweni silwela inkululeko yethu singamaZimbabweans akusekho okunye sisakulindile la izanu PF sisihlukumeze kakhulu sinjenje siyahlanganisa izimali zokuthi sibuye ekhaya sizohlangana badala simazi sifike ekhaya lisijoyine bakithi silweleni inkululeko yethu amaphoyisa amayesibulala bazosibulala kodwa bazobe sibulala ethu silwela inkululeko yethu lizwe madoda sebelenze labo lizwe ngelethu asolabo mnangakho ngiyabonga mina
salubonani salubonani Studio 7 siyabonga izindaba esinika zona siyabonga kakhulu lo okhulumayo ngomhlanhla ngikhuluma eMbombeshwana esigabeni sakomakona okokuqala ngizobingelela ubaba wami uChuma usazenze nethindidala wami uberayit lawo khona wakuthanda kakhulu umdlala dlala uqinile uNkulunkulu asigcinele wena ngizokhuluma ngithi phakamisa upresident uChamisa sithi phambili ngoChamisa khohlwenini ngoChabangu Chabangu ufanana nje nephepha iphepha nto yazi ukuthi iphepha kungafika umoya liya impumalanga liya le ntshonalanga liya lapho so lo asimthathe njengephepha ngiyafisa abantu bakithi ukuthi ngabo abantu bonke nje bayalandela uChamisa sikwazi ukuthi izani PF ngoba uChamisa uyabonisa ukuthi into oyifunayo uyayazi just nje ukuthi ujoyena lo Chabangu
siyabonga siyabingelela siyabonga Studio 7 uKhaliphani Phugeni labo le gama lisabafanelanga kuthiwa Khaliphani ukhaliphe kanjani vuka Phugeni ungasazizwa lokuthi ukhulumani ngani ulamalimi isimo sisibi kangaka elizweni lakho wena uyasikhulumela kalulu uhlanganisa uqathaza le bholo uqathaza hey madoda kithi usengezo Chabangu wena lo elimkhulumelayo ungcolile uthengisa amaZimbabweni wathengisela izano ngoba ufuna ukuphiwa imali lani lidla imali egazi lilandele usengezo Chabangu lusehluleka ukuzidingela imali njengabantu bonke khathi sithethe izano PF la ifake eChabalala kithi ngithi eChabalala nasikaze sina sibuswe izano to ikhansela siyaqala ngentweni laKhaliphani uhlole lisenzelana lo usengezo Chabangu mali ufuna ukubona ukuthi abantu beZimbabwe bacabangani ngani kumbe bakwate kanjani ake liphume likampeni nje iphatheni siselingeyenu ke ake likampeni le-Triple C yena lihambe kubantu khona zabona abantu bazolidla lamakha phasi ukuthi libonte abantu balinyanye kanjani nabantu baka Khalipani Phukeni lo sengezochabanga.
Ngiyakubingelela msakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Hayi ngi fona ngifaka icomplain umsakazi. Anginandaba ke njenge public figure, ngiyakwazi ukuthi kuza le territory vele abantu bazoba lembono ngami, bangicriticize bathini bathini, okunye kabe kungamanga ngiyavuma. Okungenza namhla ngifone noma behlala bekhuluma amanga amaningi ukuthi ngigcine sengithethiswa. Ngithethiswa nje ngoba kuthiwa ngithethiswa ngoba mina ngithe ubuso bukaChamisa abuhlale ngoba iproperty yephatha. Angikaze ngakhuluma ubuso bukaChamisa mina, angikaze ngosuku oliyi-1. Ngiyafisa ukuthi uma umuntu ezoyenza i-accusation ngami abe sesithi ngelanga elinje nangu Phukeni sithi angikaze ngosuku oluyi-1 ngikhulume ngobuso bukaChamisa, angikaze nje ilanga eliyi-1, and angisoze ngafa ngakhuluma ngakho. So ma befuna ukungigcona mina, icala lami laba ngelokuthi kobulawayo lasemathepheleni ngabantwana bakobulawayo abazophatha. Lelo licala lami ngiyalivuma, anytime lingangigweba ngakho konke elifuna ukugweba khona. Kodwa ngicabanga ukuthi umuntu avunyelwe ukuthi athi ngile mlomo ebomvu ngimubi kwathini, hayi angicabangi ukuthi kulungile lokho umsakazi. Kodwa ke hayi bebe ngijo nje, angisakhaleli mina ke, sengikhalela umphakathi ukuthi ungaabhuzwa ngaleyo ndlela ngabalaleli. Mina ngesabi ke iBhayibheli lami lithi ngenzwe kahle ngaba muhle kakhulu ngomfanekiso kaNkulunkulu, and ngiyayibona imisebenzi kaNkulunkulu ubuhle bayo kimi ngendlela engibukeka ngakhona. So hayi kodwa ngendlela esidegenerate ngayo nje abantu, singavumi njengomsakazi ukuthi inkulumo iyehle ifike kulelo zinga. Siyambongela ke lo dade omuhle kakhulu, uNkulunkulu ambusise ngobuhle bakhe, awaphile iminyaka ibe eminingi ngobuhle bakhe. Nababi ke hayi siyabubonga lobo vubi kuNkulunkulu, kodwa uma ngizivuka mina esibukweni angijabula ngemisebenzi emihle kababo sezulwini. Ngiyabonga msakazi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemidlalo, iqembu leSouth Africa elebafana bafana lizanqikilana leNigeria kumdlalo wama-semifinals e-Africa Cup of Nations kusasa. Komunye njalo umdlalo wama semifinals okhangelelwe ngabanengi, iIvory Coast izadlala leDRC. Abalandeli benguqu bathi imidlalo le iza kuba nzima njengoba sekusele intshantshu zodwa. Udabu kaNcube oStudio 7 uxoxa lomnumzana Brian Moyo owake waba isiphathamandla seZifa.
Umdlalo omzima kakhulu lo eSouth Africa. Abinanye nabinje phashaphasha. Uyananzelela ukuthi wonke wona lawo maqembu omabili acabangani ayathikaza kumbe ayaxegaxeka. But in this week of the game, it is also true ukuthi ezinkulu zaphinda ziqala nje zingani ziyaphutha ukuziphelela. Iyeyephika kule sizwanga sezinshisa sezinkulu. Ezokuhle kakhulu abafana beSouth Africa. Nginale qabe ngambatatarisa. Ngibona ngani ngomdlalo ozabe nzima kakhulu labathuba amalutshwana. Akumangalisi ukuthi ziye ke-extra time kumbe zibuyele ziye kwi-shootout. Kodwa-ke iNigeria ilabadali ababukhali phambili, kuya ngokuthi ngibani ozathatha asebenzise amajoni.
Khangela-ke i-Ivory Coast le-DRC kungahamba njani laphana?
Umdlalo omkhulu we-Ivory Coast nguloya bephandle amasapotana. Yikho sokuyithakela bekhona sebekusimole siyame esitho ukuthi sebehlangene baba yimbumba namasapotana. Ilize lonke nje linemba wabo lezi zizathu engikuchazela. Lanxa kungaba yibina njani kodwa sengibona ngani i-Ivory Coast ingafika kufayina.
Imali yenu lapha lingayifaka kuyiphi ithimu laphana? Sikhangela ukuthi yiphi engabe ithatha inkezo lonyaka.
Kuzima kodwa njengoba sengilitshenile ukuthi ngibona i-Ivory Coast kufayina. Ngapha ku-South Africa le-Nigeria angeke ngatsho owakathi ngingathi ezanqoba ilethuba lokuthi iyehlana nami mhlawumbe Ivory Coast. Kanti Ivory Coast ingelela ukuwina inyakela ukufika kwe-final. Kutho ukuthi uzayina phakathi kwe-South Africa le-Nigeria ngamnikithiwa lokuthi aphakamise inkezo nxa amahosi engafika mfinal. Nxa efike kwifinal hhayi ngenkalakatha yomsindo esibili ezaqhudelana kube nzima. Ngibona kuzaba i-final ezaqabululwa ngathi mina ngamaphutha ama-mistakes by whoever makes it. Ngami ngiphile phinde akiboni indlalo leyana yabo 3-0, 4-0 eyamagola namenza hhayi mnandelisi.
Lo-ke ngu-Brian Moyo owake waba isiphathamandla senhlanganiso yezifa. Usigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo-half past 7.